So we see card send up a VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 wabasa 2022, Mphathisi Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-DVR phase 2 uqalisile namhlanje 11 uyezeqi namhlanje 30 kumabasa 20 ilama teams angu 12 enye lenye constituency lethimi yayo kube sokusithi ama teams ase-district office nase-provincial office angu 2
abe commission ekhangele ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo ukubhalisela abantu ukuvota.
Umongameli, ngoba nxa sikhuluma ngale ndaba lezi kumele sikhangele imbali, sikhangele ukwasukela ngaphi. Kule zivumelwano ezenziwayo ngesikhathi iSoviet Union idilizwa, kube nezivumelwano ezenziwayo ngo-2015 okuthiwa ngama-Minsk Agreements, ayesitsho sobala ecacisa ukuthi iNATO ayisoze yathatha iUkraine yayenza ilunga layo, ngoba iUkraine kuzamele isebenze ibe ngumngcele oprotector ilizwe leRussia from i-military advancement.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi umanyano weNATO obunjwa ngamazwe angamashumi amathathu yiwo okumele usolwe ngokuphazamisa eleRussia ukuze lilwise eleUkraine. Kulezi zalane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukubuyela ekhaya landela ukubulawa komunye wabo emzini we-Deep Snow, izizalwane zele-South Africa zisithi zidinga izigebengu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abekhomishini ekhangele ezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo ukubhalisela abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota. Umkhankaso lo oqale namhla mhla ka 11 Mabasa ugqitshwa ekupheleni kwayenale inyanga kaMabasa. Ngalokho inhlanganiso yezakhamizi eyobulawa yi-Residents Association ikhuthaza uzulu ukubana angadlalisi leli thuba lokubhalisela ngobuningi ukuze enelise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhankaso lo uqala ngesikhathi uhlangothi oluka Registrar General luqhuba umkhankaso wokubhalisa abantu ingwalo zokuzalwa lezithupha kulaba abangelazo ukuze benelise ukubhalisela ukuvota. Umkhankaso oqhutshwa yikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission uqhutshwa elizweni lonke. Kobulawayo kulamaqembu alitshumi lambili i-12. Unkosikazi Sithembiso Khuphe, isikhulumeli seZEC kobulawayo, uthi kwakuvele kuhleliwe ukuthi kuza kuba lo mkhankaso wesibili.
I-DVR phase 2 uqalisile namhlanje 11 uyezeqi namhlanje 30 kumabasa 20 ilama teams angu 12 enye lenye constituency lethimi yayo kube sokusithi ama teams ase-district office nase-provincial office angu 2. I-BVR phase 1 yenziwa ngo-February. Kathesi ekuqaleni kuqaliswa uphase 1 kwakuvele kulungiselelwa ukuthi kuza kuba lo phase 2. I-voter registration iyenziwa kuma-centers enalawo angu-14 engiwakhulumileyo lapha kobulawayo, kanti yenziwa vele ilizwe lonke, ama-provinces wonke ayenza aku-phase 2 kathesi.
UMnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo webulawayo Progressive Residents Association, ukhuthaza uzulu ukungadlalisi leli thuba lokuyabhalisela ukuvota.
Siyananzela ukuthi njalo iZEC isivulile futhi isigaba sesibili sokuthi abantu bathole ithuba elihle lokubana register, ukubana bangene kuvota stroll, ukuthi babe lelungelo lawo lokuthi babe yingxenye yokwenza izinqumo ngevota. Ngokunjalo ke iZEC sivulile, siyaqhubeka sikhumbuzana njengabantu, sinikana intshukutshi yokuthi asihambeni sonke singakatholi lawo mathuba okubana register ukuvota, ukubana sikwenze lokhu. Sinanzela futhi izeki isifake la masentana la asilandile indawo zethu ngokuhlala kwethu kuzigaba zethu izabe ikhona nini ngokunjalo senze masinya ukuthambe siye register ukuvota ngingafuthi kakhulu lezithuba ziyathathwa ngokufana nayo kulabantu abaningi abathathi bengelazithuba abayenisile qiniso kubana sebethole amathuba okubana bethathe izithuba qhubeka futhi ungene usondela phana kuzekho ukubana uhle uthole amathuba okubana uregister qathe kule
umnumzana Thembelani Dube uthi amaqula awezekhi labakuregistrar general abathathisa izithupha kumele asebenze endawonye ukuze umuntu eqeda ukubhalisela izithupha ahle aye kuqula lokuyabhalisela ukuvota.
Ukusabalala kokubhaliswa kwezithupha kanye lokuthi abantu babhalise ukuvota babe ngama-registered voters kuyinto enhle kakhulu kuzakwenza ukuthi abantu abaningi thole izithupha njalo abantu abaningi benelise ukuthi babhalise ukuthi bavote. Kodwa sikukhuthazayo kakhulu siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuthi ngabe kuthiwa izingatsha zikahulumende ziyabambana. Ugatsha lwe-Home Affairs lubambane kakhulu logatsha lwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana abasafundayo ezikolo kube yibo abalandwayo besiyabhalisa ukuthi babe lezithupha njalo nxa kusenza kube le-synchronization of i-department ye-Home Affairs lezekhi ukwenzela ukuthi umuntu obhalisayo ethathe isithupha ahlabe ngumuntu futhi obhalisa ukuvota.
Unkosikazi Melissa Chuma uthi wehlulekile ukubhalisa ukuvota namhla ngoba isithupha sakhe sephepha sidabukile.
Ngithe ngisiyabhalisa ukuvota namhla ababhalisayo bathi isithupha sami asikhanyi ngoba sesizimvuthu. Bathe ngiqale ngithathe esinye ngibe sengiphenduka ngizobhala. Sengiza ngamekela lawo abathathisa izithupha nxa sebeseduze lami ngihle ngiyethatha esinye isithupha lami ngikhangelele ukuvota umnyaka ozayo.
Laloba uhlelo lolu luvulwe okwehlandla lesibili, umsakazo lo unanzelele ukuthi inani labantu ababhalisayo lamhlanje beliphansi kakhulu, kuthi ezinye indawo lapho abezeki abakade bethe bazabakhona bebelokhe bengakaqalisi. Abantu abavunyelweyo ukubhalisela ukuvota ngabaphezu kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili i-18. Kufanele lo ozobhalisa abe elesithupha loba incwadi esebenzayo yokuhamba kwamanye amazwe. Okunye njalo okufunakayo yincwadi etshengisa ukuba uhlala ngaphi, okungaba liphepha lamanzi likagetsi loba elocingo. Kulabo abahlala ezindlini beloja kufanele babe lencwadi evela kumnini indlu echaza ukuba ngempela uhlala kuleyo ndlu. Okunye okungasetshenziswa njalo okuchaza ukuba umuntu uhlala ngaphi incwadi ebhalwe ngumqhatshi loba ibhuku lesibhedlela elile nombolo yendlu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umanyano owenetho obunjwa ngamazwe amashumi amathathu 30 yiwo okumele usolwe ngumhlaba ngokuphazamisa ele Russia ukuze lilwise ele Ukraine. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esipha umbono wakhe okwakuqala phezu kwalokho okwenzakala kwele Ukraine elihlaselwa ngele Russia, umongameli Emerson Mnangagwa uthe umanyano wenatho yiwo oqale ele Russia. Ngakho ke kuyazwisiseka ukuba kungani lihlasela ele Ukraine. Lokhu kuza ngomva kokuba ele Zimbabwe libe ngelinye lwamazwe angamashumi amabili lane 24 avotele phisa isinqumo senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations sokuxotsha ele Russia kukhansili ebona ngezelungelo loluntu e-UN Human Rights Council. Ele Melika labeka isinqumo sokusola kuvotwa ngobubi ukubulawa kwabantu lokuhlukunyezwa kwamalungelo oluntu kwele Ukraine. Amanye amazwe afika phose ikhulu 93 avumelana nalokho ukuthi amazwe afika amashumi amabili lane 24 avota ephisa ukuthi angamashumi phose ayisithupha 58 ala ukuvota. English kwezombusazwe uMnumzana George Sithole oyeUniversity of Zimbabwe uvumelana loMnangagwa esithi ele Russia lenza lokhu ngoba iNATO ibifuna ukusebenzisa iUkraine ukuhlasela ele Russia.
Izizathu zokuthi iRussia ihlasele iUkraine zilesi sindo ngokukhuluma sikhangela imbali yomhlaba esingathi iWorld History kusukela kubhizika iSoviet Union ngo-1991 kwaba lesivumelwano sokuthi amazwe e-NATO agoqela iAmerika labo Britain awasoze athumbe kumbe asondele duzane ngelawo amazwe asemngceleni weRussia. So ngokubona kwethu sibona iAmerika ilokhu isondela mbijana.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mabutho Moyo oyibandla leZANU-PF na othi elemelika yilo eliphazamisa ukuthula kwele Russia.
Kulo umongameli ngoba nxa sikhuluma ngendaba lezi kumele sikhangele imbali, sikhangele ukwasukela ngapi. Kulezivumelwano ezenziwayo ngesikhathi iSoviet Union idilizwa, kube lezivumelwano ezenziwayo ngo-2015 okuthiwa ngama-Minsk Agreements, ayesitsho sobala ecacisa ukuthi iNATO ayisoze yathatha iUkraine yayenza ilunga layo, ngoba iUkraine kuzamele isebenze ibe ngumngcele oprotector ilizwe leRussia from i-military advancement phecelezi esingathi ukuqhelisa kwama-territories kwezindawo lapha iNATO eba lama-bases khona. Kodwa nxa sesithola iUkraine isisiba lobungane lobudlelwano leNATO, hayi Russia phela isala ingasela elinye icebo ngaphandle kokuthi izivikele.
Kodwa enye ingcitshi echubukileyo zombusazwe uMnumzana Pride Mkhono uthi umnanga akakhulumi iqiniso ezama nje ukuvikela umngane wakhe uPutin owephula amalungelo oluntu njengaye.
Amazwi kaPresident Mnangagwa okuthi impi phakathi kweUkraine leRussia yabangelwa ligatsha leNATO eleNorth Atlantic Treaty Organization lelo likhokhelwa yiAmerika, ngamazwi esizwe ikhulunywa kakhulu ngoVladimir Putin lo ngumngane kaPresident Mnangagwa esenzela ukube lesizathu sokuthi ifake amasosha akhe eUkraine. Kodwa thina sikubona ukuthi uVladimir Putin ufuna ukuthatha ilizwe leUkraine ngodlwame elifake phansi kweRussia. Njalo singakhangela sibona ukuthi iZimbabwe ivotele ukuthi iRussia ingakhutshwa kwi-Human Rights Council e-United Nations. Kodwa singakhangela abantu abaningi balokho besifa eUkraine ngenxa yempi yonaleyo. Njalo uPresident Putin usebenzisa ama-weapons angavunyelwayo empini.
Umnangagwa wawalile ukusola eRussia esithi okwenziwa nguPutin ukuvimba iNATO kwenza ukuba eRussia libe kwesinye isibanga saphezulu emhlabeni jikelele. Umongameli uthe leZimbabwe kumele libone ukuba liyananzelela okwenzakalayo ukuze lingasaleli kuguqukeni okwenzakalayo ngobukhulu obulethwa ngeleRussia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguNondolozi Ndlovu.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukuphindela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo emzini we-Deep Slow, izizalwane zele South Africa zisithi zidinga izigebengu. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Sebedlela evalweni abaningi abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele South Africa bathi kungcono babuyele ekhaya bayivota ukwenzela ukuba kuguqulwe umnotho welizwe, kuvuselelwe imisebenzi. Omunye wabafisa ukubuyela ekhaya nguNkosazana Nqobile Nyathi, wazalelwa eTshabalala koBulawayo.
Amphathekanga kahle sibili ngento eyenzakeleyo. Ngicabanga ukuthi kumele abantu babuyele ekhaya ngoba ngobuningi sonke asisasebenzi la eSouth Africa. Ngobuningi imajority asisasebenzi, siphelelwe imisebenzi, sihleli nje doing nothing. So bengicabanga ukuthi abantu bazibuyelele ekhaya. If nakhona bekhona abangakhona ukusixhasa ukuthi sigibele is providing nge bus fare, abantu bagibele babuyele ekhaya, siyosihlalela ekhaya, silinde sifike siregister, silinde sivote for utshintsho, ngoba la asisekho safe South Africa, asisekho safe neze. So kumele ulale nje ubhekile nje ukuthi hayi anything can happen.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongumbalisi kwele South Africa.
Ngicabanga ukuthi okumele abantu bakwenze ngemva kokubulawa ngesihluku kaElvis Nyathi yikuthi umuntu munye ngamunye ahlale phansi akucabangisise lokhu ukuthi yikuphi okungcono ukufa ngendlela leyi usifa uchiso lokuthi ufe ukini umela okumelayo uphila impilo oyiphilayo loba kungathiwa impilo ephansi. Ngicabanga ukuthi kungabe kungcono lokho ukuthi abantu bacabange ukuthi nxa umakhelwane engasakufuni ingakini ikhona, ayikho indawo eyedlula ikhaya.
Uncube uphinde wathi
sengikulungele ukubuyela, konke esengikwenza sengisenza ngilungiselela ukubuyela ngibutha imichaqana. Njengoba siphiwe isikhathi ebesisiphiwe asikwazi ke kumbe sizaze siphele sokuthi kuyephela umnyaka. Ngoba ngizibuza ukuthi nxa lapho phephele khona ubulawa ngesihluku esinje, kungangcono usuke lapho obubaleke khona ubuyele ekhaya. Yikho engicabanga ukuthi engxenye kungasisiza khona ukuthi indawo yakithi singayibalekeli, ngoba nxa ukukhangele ulimi olusetshenziswayo lapha impawu zemizimba ezibonakalayo loba kukhuluma abakhokheli bakhona kutshengisa ukuthi kukhona okuzayo okunzima okokuthi impilo ngkhona zizalahleka. Yeso ke sicabanga ukuthi kubuyela ekhaya kungasiza.
Unkosazana nokukhanya Ndebele uthi kuyamangalisa okwenziwa izizalwane zakwale South Africa, ngoba bagcina labo ababedabuka kulelo lizwe ababefunda eZimbabwe.
Sizaphila nabo abantu bala eMzansi, sisekhaya sifunda nabo postbasis Foundation College, but azange sibahlukumeze. Sihlala nabo kumalokishini, but azange sibahlukumeze. Akhona amanye ama-South Africans, ama-ministers abaku-parliament, they've got ama-farms ekhaya, banama-business ekhaya. But asikaze sihambe siyolutha or maybe siyenzani emaplazini abo, emamayinini, kuma-mines abo, asikaze senze lutho. Nakho le imzansi banama-trucks adlula laphaya e-border. Nathi singakhona ukuthi sihambe sikuthi ama-trucks e-South Africa engasangeni kwelakithi, or maybe kuyi-truck esizoyibamba ngale kwelakithi sitshise nathi, or maybe sithathe i-truck siyibambe ibe ngeyebo the way abayenza ngakhona.
Umnumzana Thandazani Moyo laye uthi kumele izizalwane zakwale Zimbabwe ezihlala kule South Africa zibuyele ekhaya ziyevota.
Umoya wami ubuhlungu kakhulu, umoya wami uphansi ngokusweleka kukabhuti wethu ubaba uNyathi. Kubuhlungu kakhulu ukuthi umfowethu engelacala ushonile, umfowethu engenzanga lutho ushonile khonapha kwele South Africa, eshiswa ngabantu kakula misebenzi, amabhizinesi kawayenzeki, ilizwe lethu kalikathuthu kahle kahle, kunzima yithi njengamanje siphakathi kwelitshe lembokodo. Kodwa ke ngithanda ukugqugquzela abantu bakithi ukuthi yisikhathi manje esokubambana, yisikhathi manje esokuhlala phansi sicabangisise ukuthi kusasa lethu linjani phakathi kwelizwe lingayisilo lethu, kuzofika nini sihleli kwamanye amazwe.
Okwamanje izihlobo zikamoyi uElvis Nyathi zilungiselela ukuya mngcwaba kobulawayo. Kulabantu abaningi asebebuthelele imali ukwenzela ukunceda umndeni kamoyi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo omngcwabo wesizalwane seZimbabwe esibulewe elokitshini ele-Diepsloot, izizalwane zele-South Africa. Umnumzana Elvis Nyathi. UZulu waseMaphisa ngezansi yeMandebeleni ukhuthazwa ukubana ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phansi kohlelo lwabesibhedlela seMaphisa District bencedisana labasebenza kwezempilakahle kungela mbadalo, abe-community health workers, olujonge ukubona ukubana zonke izakhamizi zalumango zihlabele lijekiseni njalo zithola ulwazi olweneleyo ngobhubhane lolu. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba esekhezi.
Linkuthazo yenziwa ngabe community health workers besebenzelana lezakhamizi lohulumende weMelika ekumelaneni lokumemetheka kweCOVID-19 kuhlanganisa logatsha lwezempila kahle. UMatron Mathonso wesibhedlela seMaphisa District Hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njoba silomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccinations nationwide, thina indlebe sihlala ziphansi silindele imikhankaso lemicimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababesethule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto labalobuvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols eziyabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo, siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa nokuthi sinike abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathonsi ukhuthaza abantu ukuba behlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
Sesi so far sesizuza abantu abangafika 28. Sibesi lokho sibakona bethonta, siyacela sibili ukuthi bebe besondela kancinyani kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathembi ukuthi singafika yona u-20 kodwa hhayi abantu babuya sibili, abaningi nje basuke batshaywa ikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hhayi isikhathi sonke bambe bethwele ngoba lapha abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagijime babuya lawo, siloko sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hhayi sizabadola. Besicela nxa kusenza bebeloko bekhunjuzwa besona.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathonsi uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Amahayi hayi abogogo siwakhangele. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines alama-time ama-shelf lives. So singayekela ukuthi siwagijimise angagcine se-expire. Njalo sikhayelane lo mkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlula kikho, siyahlanganisa futhi lokunye. Okwanamhla kusenze sabala khona umcimbi mkhulu ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistebhi kakhulu asingene ngomkhankaso kuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi ingasondeleka esibhedlela kumbe ngensuku ezibuyayo sizakulanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethuswe Ndlovu ongomunye osebenza kungelambadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Workers uthi bahamba befundisa abantu nge-COVID-19 lezigubhu giya emakhaya.
Ngiyabonga uhlelo lwethu under Minister of Health. Just ngama community health workers sisebenza ukube sincedisa izigulane ekhaya nokuthi nxa kule parasite, iparacetamol yamaphilisi umuntu engafinyelela ukufika esibhedlela siyamsiza, simlathisa amaphilisi lawana ukuze efika esibhedlela engumuntu onjani ophephile kwemi mkhuhlane. Sikhangelele lokuthi amabandages kulaba ababelimele siyababhanditsha, sikhangelela lama-defaulters e-HIV siyabasiza kumaphilisi. Sesisithi kukhwemithi kwamfana singena kweze-health and hygiene. Siyancedisa abantu ekwakheni amathoyilethi labozigubhu giya for ukuthi siprevention i-COVID. I-COVID ngathi isiphumase kakhulu ikakhulu ebantwane bengasayi esikolo. Abantwane bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasahuyela ngendlela yangkhona esasiphila ngayo kakhulu. Ngathi sebesi-abuza lanxathi nabadala siba-abuza but bona sebesi-abuza.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-Community Health Workers uchasisa ngomsebenzi wabo.
Liyanceda esigabeni sami ngokuthi ngiyakwanisa ukuthi thina sithatha information esibhedlela sizoyiletha ezakhamizini. Mina ngu-Community Health Worker. Kunceda abantu ngokuthi njengakhathi esikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi benze ozigubhu giya, siyaweya ama-under five, siyahambela lezigulane.
Unkosikazi Sinini Khanye osuka eMakhasa Village uthi isikhathi esiningi ukhuthaza abantu ukugeza izandla lokugqoka ama-mask.
Mina suka kuMakhasa Village khona lapha kwa-10 kuhlelo lwehlelo lwe-CHW khona kuyanceda kakhulu ku-prevention ye-COVID. COVID. Siyafundisa abantu ukuthi bagqoke njani ama-mask, benze isikuphiliya nama-social distancing. Then ngama-underpass sebenza ngawo abantwana ukuweya emakhasi aweya konke amamwakhi. Then xa sibona mpa umntwana nesereqashoki odima senaseyamrifiya esibhedlela.
Omanje uhulumende uphakathi kohlelo lwakhe lokuphuma ijumo ukulanda abantu endaweni abakuzo ukubahlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 njalo ekhuthaza abantu ukuba baqhubeke belandela iziqondiso ze-COVID-19. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lababanjwa belegciwane leli loba ukubulawa yilo lisehla okwamagama elizweni. Ngimele iStudio 7 isekezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo esithi uPhilani Ncube uthi kusesemasinyane ukuthi kuthiwe bangelinye lamaqembu azagunyulwa esigabeni sePremier Soccer League lonyaka loba nje sekuyibo abasemsileni wengalane yemiklomelo. Intetheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lebulawayo esithi yilo elijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo lile miklomelo yesithupha ngemva kokudlala imidlalo elishumi lanye, kodwa uNcube uthi lesi simo silakho ukuguquka ngokuhamba kwesikhathi.
Singanqoba imidlalo emibili ilandelana siyaqansa sisuke emsileni. Iqembu lewawa belisemsileni okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo, kodwa namhla selikhuphuke la endaweni yesibili nxa usuka phansi. Silakho ukusinda ekugonyulweni.
Ngomgqibelo iqembu lebulawayo esithi linqotshwe nge-2 kanyangele FC Platinum, njalo elimpumela itsho ukuba selinqotshwe kwimidlalo eyisikhombisa lanqoba kanye laba ngutshikile obhanqa kathathu. Umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNorman Mabheza yena utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba yena lo nyaka uqakathekisa ukufundisa abadlali bakhe ukudlala ibhola elibukekayo.
Mina angesabi ukudliwa ngilahlekelwa ngumsebenzi engikufunayo ukuthi amajaha lawo abekwazi ukuthi ibhola lidlalwa njani. Kungangcono ngenqotshwe ngisuke ngisihambele ekhaya, kodwa kusalayo amajaha lawo ngizabe ngafundisile ukuba ibhola kumele lidlalwe njani.
Kweminye imidlalo edlalwe ngomgqibelo iqembu leDynamos likhuphuke lahlala phezu kwengalane yemiklomelo ngemva kokuba ngutshikile obhanqa 0-0 lelenkezi Platinum Stars. Wathi lelo ebelihlezi phezulu phambilini yele Chicken Inn lehlela endaweni yesibili ngemva kokubhaqa ngentre kanyangele wawa. Omabili la maqembu ale miklomelo engamashumi amabili lantathu, kodwa yahlukaniswa linani lamagoli yahlohlukweyo. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leHarare City libe ngutshikile obhanqa 1-1 lele Tenex. Iqembu leRentals linqobele Triangle nge-1 kanya, kuthi iqembu leBlack Rhinos litshayele ZPC Kariba nge-2-1. Ngesonto umqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu sele edanile ngemva kokuba iqembu leBosso liphose latshiselwa ekhaya ngeleCranbourne Bullets.
Much very disappointed, especially the first half.
Engingakutsho ukuthi ngidanile ngendlela esidlale ngayo kakhulu ngehlandla lakuqala elo mdlalo, kodwa ngehlandla lesibili sidlale ngcono. Njalo ngithanda ihlombe abafana ngolisa abakwenze ukuthi sigcine sithole umklomelo wodwa. Bengifuna imklomelo emithathu, kodwa sigcine sithola wodwa. Njalo ngiyababonga abafana ngoba bekuzayangisa ngabe sinqotshwe sidlala singekhaya.
Iqembu leHighlanders ihlezi endaweni yeshumi ngemva kwemidlalo yangempela viki edluleyo, njalo lithiwa ngemiklomelo yithoma munomunye ngeleDynamos okuyilo eselihlezi phezu kwengalane. Kweminye imidlalo edlalwe ngesonto, iqembu leManyika Diamonds libe ngutshikile obhanqa 0-0 lele bulawa weChiefs, kuthi ele Capes United linqobele yada nge-1 kanya. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu lewawa lona elile miklomelo yithoba munembili. Iqembu leyadala lelile miklomelo yithoba munembili, njalo lisendaweni yesithathu nxa usuka phansi, kuthi endaweni yesine usuka emsileni kule qembu leCranbourne Bullets lona elile miklomelo elitshumi. Yimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo, kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abekomishini ekhangele ezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission basungule ihlandla lesibili lomkhankaso wabo wokubhalisela abantu ukuvota. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi umanyano owenetho obunjwa ngamazwe angamashumi amathathu yiwo okumele usolwe ngokuqala eleRussia ukuze licine lilisa eleUkraine. Kulezi zalane zeZimbabwe ezithi sezifuna ukubuyela ekhaya kulandela ukubulawa komunye wabo eDeepsloot, yizizalwane zeleSouth Africa zisithi zidinga izigebengu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni kusasa ngo-half past 6 ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.